Ngesikhathi kunanzwa ilanga lezisebenzi elentathela izindaba ngendlela bomama, iningi eleZimbabwe kwele Botswana lithi akukhwabitheki ukusebenzela phandle kwelizwe. Ongumbalisi unkosazana Marilyn Ndlovu uthi abaphathwa ngendlela efana lezolwenze eBotswana ngoba bona bengabukuza, ethi basebenza amahola amade njalo iholo liphansi lingalingani labekhaya.
Ukuba iworker kwelinye ilizwe lingasolakho kudifferent kakhulu from nxa ukwelakho ilizwe. Ngoba izithi zendaweni ezinjengaboBotswana ngenxa yokugcwala kwama-expatriates kwenza ukuthi ungasahlonitshwa lokuhlonitshwa, le holo lethu liyabe liphansi ukwedlula laba balapha eBotswana.
Kukanti intatheli izindaba uBrian Dube osebenzela eHowbron uthi ababhali bekhululekile ngoba bengabantu bemzini, bese saba ukuthi bengazithola sebexotshe elizweni.
Hayi, ukusebenza njengonozindaba elizweni elingasilo lakho asonto elula ngoba awukho ngini usemzini, kuba nzima ukuthi ubhale kuphi uchiye kuphi, ikakhulu kulokho okulohulumende phakathi. Uyabusesaba ukuthi bagcina sebekuncitsha amaphepha lawo ngabhala izinto ezingathi aziqedakali. So kuyinto enzima kakhulu.
Intatheli zindaba zilinanze ilanga lazo ele World Press Freedom Day mhla zintathu kuNkwenkwezi, njalo kutshengisa ukuthi ele Botswana selehlile ukuhlonipheni imisebenzi yentatheli zindaba. Omunye umama osebenza eHowbron unkosikazi Thembile Sibanda uthi yena njengomuntu omdala njalo elemuli kubuhlungu ukufulathela imuli ezophanda kwelinye ilizwe, laye ubefisa ukuthi ngabe laye uthakazela ilanga labomama ngensonto ele Mother's Day elemuli yakhe.
Kunzima ukusebenza phandle kwelizwe nxa ungumuntu ongumama, ngoba ikaningi abantu abangamama siyatshiya abantwana ekhaya bekhangelwe ngabantu abanye abantu, bekhulisa ngabanye abantu abangasithina. Isizwe zethu zihlala zingakhululekanga ngoba siyabe sifisa ukuthi ngesihlala le muli zethu labantwana bethu sibakhulise thina ngendlela esithanda ukuthi sibakhulise ngakhona.
Iningi labeZimbabwe lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukuziphilisa, libalela isimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 sabulungile Botswana.